mina angitho angivumelani lakho khona ukuthi kutshengise ukwehluleka kwahulumende. Ngingavumelani lakho kungezinye zezinto ezazisobala ukuthi kungakaze kulunge izinto, kuzaba lobunye ubuhlungu obuthize. Umgwaqo esihamba kiwo ulamabhampa, amabhampa sizaba lawo siyefika phambili lapho esiya khona, kodwa-ke phambili ngale kuza kuya kulunge. Izinto ezinjengazinezi yena nje ukuthi indaba yamafutha le iqalisa ukuhlupha la ngesikhathi esedlulileyo, kukhanya nje ukuthi kulokunye kwade kunganeka ukuhambi kuhle. Kodwa kwakathesi khona sokusiba yinto ezaba nzima kakhulu ebantwini ukukhweza kwamafutha, ngoba abanye abantu abathize bezakhweza lezi impengo lezinto lesitsho bezama ukuthi bajustifye ukukhweza kwabo khonokho abazakukhweza
kodwa bona labo abasola uhulumende besithi uyehluleka bathi bona njengesibonelo uhulumende uthi idola lemelika linguthiki lobhanqa le-bond note, kodwa kahle kahle khona kuthiyene ngaleso silinganiso se-1:3 esikhulunywe ukuthi amafutha azakhwela ngaso. Uthini wena lo?
Umumo lo sengibuyela futhi emwimeni wokuthi into zonke zenzakala lapho seziqathanisa idola le-America le-bond lezinye imali lezi esizisebenzisela njengaborand. Engikunanzelelayo ngifisa ukuthi aluba singabuyela emuva kulokunye ekumele kulungisiswe kuhle mayelana ngendaba ye-bond. I-bond vele lona sengisitsho into engasasebenziyo, osekusitsho ukuthi kona ngabe vele khona kuyenzakala uhulumende alise ukuthi ethole imali ye-America, incediswa ukuthola imali ye-America, imali yangaphandle kumbe le-rand, abantu bethi do away with i-bond. Udubo lonke lolo silulethwayo kathesi silubangelwa yile bond. I-bond yile selingasengaso umngane wabantu. Ibhondi seliyilo selifuna ukutshabalalisa izinto, ngoba wonke abayenzayo konke okubi sebeyenzayo iqhatheka emva kwebhondi, nabasemgwaqweni bayenzayo iqhatheka emva kwebhondi. So ngabo ibhondi vele alisalungelanga lutho, kodwa ubuhlungu bonobo bukhona kuzaba khona aluba ibhondi lisiba khona. Ngesikhathi ibhondi lalihamba, ibhondi lizahamba lobuhlungu bonobo bukhona phakathi kwelizwe okade.